Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo. Kwezihamba phambili. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine, 4,031 belo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla lezano PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine, 4,031 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku-4,718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo njalo bangu 14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wabaphathi ntambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMutswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba, njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayike neli wonke umuntu. Ngalokho ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayike neli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngama-ward angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha ade gadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso, nxa ngimisa umtshova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umtshova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kuyabe sokuzindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzukho laba abagada ama-underfiti bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-underfiti ajibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazani kuthiwa iyisifiso esihle kodwa kunxa sesibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokitshini siyemalokitshini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena lecholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonte bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazani kuthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
Uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level yiba bangazani kuthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi kungani kuthiwa balwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini kodwa sezingingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagete laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi qhubekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazantiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi kuthiwa ungabona usubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli sindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abesetheswa intatheli sindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo ye-High Court kuthange isithi abatshutshisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uHopewell wayengela ecala. Kwakuyikudlalisa isikhathi, kwakuyikumethusela, lokwethusela abanye, lokwethusela ezinye intatheli izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe. Babengafuni sikukhiphe, babengafuni sikubhale, babengafuni sikukhulume. Yikho lokho kwakusenzakala kuHopewell Chingono. Idale lenze into elunge kakhulu, kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solilomnyaka lenyanga phezulu lukhonale lungenziwanga lutho.
Likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile ngoba sowesula imithetho efana le-IPA lephosa. Ungathini ngalokho?
Ukukhitshwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho. Ungakhayela ngathi lesisekelo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke, sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke, kodwa akwenziwa lokho. So ukuthi umthetho awukho kumbe isisekelo sinjani awuncedi, ngoba esikubonayo ukuthi amapholisa lamasosha awusasebenzi phakathi kwemithetho, sebesenza intando, sebesitshaya, sebesethusela, bethunywa ngabadala abadala ithunywa abakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo kaMnumzana Emmerson Mnangagwa uyazifananela lo kamuyi uRobert Mugabe undaba lezi ezokusebenza kwentathe lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentatheli zindaba selisuthiseka selisithi hayi ngempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluzwa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpephazi ezikhipha ezBC besebenze bezimele sifisa ukuthi efundise amapolice akhe amasocha akhe amaseyo ukuthi ehloniphe intatheli izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemchina yokusakaza ezisakazile engihluleka sezehlulekile ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiubona ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe azibona ingane intatheli izindaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi ilizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association. Ibandla lezanu PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi abesifazana abasakhulayo abayizicwicwi akala ngokuthi ngama slay queens ngesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla lokhu kuvezwe uMnumzana Joseph Chuma. Lanxa engaba bethanga ngamagama abanye osazikwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZANU PF kobulawayo ngomculi uSandra Ndebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emangalisayo. I was also pleasantly shocked simile ukuthi so abantu bangaka abaningi kangaka asifuna ukujoyina ibandla lezanto including even women, you know, the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongeke wacabanga ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that. Babuya in numbers in droves, they are really coming up. We're seeing young businessmen coming up in numbers and droves. We're seeing ordinary citizens coming up in numbers and droves. So definitely it's exciting and it's something that I was like, wow, you know, and it's a good thing, it's a good feeling. But abantu bayasukuma sibili babuya bafuna ujoin ZANU PF ngoba abanye yabona into le ezanu PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyeli iqiniso. There's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdim Nangagwa, a lot.
Ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi othi ziqhutshwa nguhulumende ezingabe zikhanga abantu?
For example, ukhangela the perennial issue eGwayishangani, which was mooted in 1912 by the white men. It was never achieved. Come ubaba uMgabe's time, it was never achieved. But look at where it is right now. Just in these 3 years, ubaba uMnangagwa and get office, it's so much advanced. And into Leana, can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwayikonangani coming all the way up to Bulawayo, amanzi, azaba sekhona kobulawayo lapha ngoba ukuthi industry vuke, you must know that in amanzi. Ama companies amaningi, the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity. So once that Gwayishangani dam solves the issue of water, can you imagine the resuscitation of industry? And can you imagine the farming opportunities ezenzakala uBeltway coming from Shangani kuya all the way, there's so much irrigation. So we are going to have food security, which is another important issue in any economical sector. Vision 2030 will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we'll end up having a situation where Silama gets that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads are actually being repaired as we speak right now. All these are wonderful things and people that really open eyes and without Uba Lomona ukubana ukhangele kuhle uyabona iprogress dai abantu laba bazama ukukhona yeka khuluma kakhulu umuntu angibona but umsebenzi uyawenza uyazama and these things are exciting and these is izinto ezenzulukona even now untanga abantu hayi but abantu laba into abayenzayo kayanta it makes sense and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubexoxa le studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello Studio 7. Ngiphana phezuku ewangi. Kunjani kona ngapho emazweni aphetsheya ngapho. Thina ngapha uduwa uphila. Amanzi izulu kalini. Imali ayitholakali. Avele akulanto noma eyodwa nje ihamba. Konke ukuquma kusiya opposite direction. No. Abantu kasizamene amandla onke. Abantu kabavote ngeqiniso. Hayi khona lokho uthi kube litshelwa manga ngesikhathi sonke. Hayi no.
Ivuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa ngihlanhla mahlangu eBotswana eFrancis Town. Ithi kunjani lapha elikhona? Ngaphi ilanga liyatshisa? Sazi lo nyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini? Izulu kasiliboni ekhaya lapha enzalwa khona emalungu elupane. Ivusa umama unanhlanhla kumachivovo. Ivuse lo nkosikazi wami umampofana. Ivuse lo mdala wami unkomo uRJ. Ivuse lo mdala usathulana undevula uAfrika Chuma. Ivuse lo maluma uPaul Ngwenya oyinyanga. Ivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala. Ngithi livuswa ngihlahla owemalungu owakomatshivovo khona phana koncuve. Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke. Amen.
Ye kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba iphitiphiti bazali ekubeni ekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti iyasebenza izosisebenzela na ngoba nabanye abantu ngathi ngompetha nje when comes kulezi zinto zamavoti ungathole ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023. Izani ifuna ukuthi nawo la abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe. Nangithi abanye bavele kade basebenza naye izani so kufuze ukuthi behlakaniphe. Njalo imajorithi ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe bechiya imisebenzi bebhalisele ukuvota. Phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi. So uchiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khona ngale. Hayi sesiyi-stress futhi sesiyi-stress njalo abantu sofuza ukuthi ngesikhathi sokuvota begade futhi bebuyele ekhaya bevota. Angiboni ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho. Angiboni mina wami umbono bekuyikuthi khona la angazi bona laba abahola abasiphethe ukuthi kukhona yini abangasizamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khona laphana egedini abantu befike bebhalise kwambana bejike bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela. Siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi
nani bantu abadala Eh bantu abahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo lwenzayo umsebenzi elwenzayo uphiwa uNkulunkulu shuwa yena elikhulumayo kustudio 7 mina engikhulumayo uNcube Max ngiphuma ayolesitholojo enzalele etholojo ngindibonga shuwa inamba zenu isithetheli nankwa endlini katate gomsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi olwenzayo uNkulunkulu angani ngaliphathise ligcine insuku zenu ziyande siyasizwa into eziningi ezijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngongapasti 8 sihlangana lohlelo lenu lisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwi ngamazwi achiyeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibile izindaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulukela ezimbabwe yilo lokuqala lilendlala luloduwa lilamali ligcwele ubuyanga asikwazi shuwa ukuthi tungamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngako asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulunge nini so hhayi nithe ndikhulumise shuwa lapho elihlala khona uNkulunkulu ibelani apho elilala khona uNkulunkulu ibelani elibusise lanini lanini kuze kube phakade amin yabonga kakhulu tungami inkomo ubonge kwimisela abanye bonabo esibenza labo wonke ethi into engabakhulumisa inkosi ibabusise
enda ndikorumelisa abasakazi bothe bastudio 7 nabalaleli bothe ndithi prepani ngaye covid ikubulaya vathu zvino ndithi pangane zimaski na social distancing shumise na sanitizer ikubulaya covid ndikori apa ndikorera vathu vamatepereni vakutshiswa uvava na vathu pambuso ngaye party ya ZANU-PF ikubulaya shango ende ikubulaya shango zvino khoyo obed mpofu ndimuthu wechindeveleni zvino ukujera vathu brazi vathu vasindeveleni vojera ngamuthu vasindeveleni brazi zvino vathu vasindeveleni vachise gai vakujera zvithu zvothe zvasindeveleni purawayo vojiya kudzara vathu vashoneni pedbridge vojiya kudzara vathu vashoneni nagai nagai wange nagai nagai vojena zvino richise hani vathu vorina rikuchiswa kuvava namavhenda akuchiswa kuvava namasuta akuchiswa kuvava richise hani shango shangoni ravorina ndiombera imeseji iye panda veife nabone pokemuhadi naye othathiwa asafari na ufana na kuti hey voice message ndikombera ripare pasakazi pa studio 7 ndikombera ndaa
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamachumi phose amane 38 ezifele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko oyethulwe isigodlo sikaBiden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. umsakazo wakwele Russia ORT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well. NgesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakala engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine?
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization, ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisozi kwamukele khona lokho, kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe leyoncedo ibe lalapha engadluleli khona ukuze kube le world peace. Kakunceda ukuthi uexpande ucine usugqaqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi kunational security yayo sekulengozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngiboni ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo nje ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear, ayiMelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezenuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le Third World War. Kangiboni isenzeka ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke bazabe khuluma besethuselana beseza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke bazi bafike esibangeni sokuthi baye empini. Bazabe belokhe bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla leZANU-PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.